sasivele sikuhlelile ukuthi bephuma khona le endlele sizohlela ukuthi bathole ama-private doctors azobakhangela ngaphandle kwelizwe ngokunanzelela ukuthi bathi betshayiwe ngesikhathi beqala ukubotshwa bayalelwa khona lokuyayelatshwa ezibhedlela. Kwasekusitsho kwesibili sananzelela ukuthi lakhona lazo izibhedlela zaseZimbabwe kasizithembi, yikho kumele sibagcwele odokotela baphandle. Ngokunjalo sananzelela ukuthi khona kumele sibakhiphe. Ngikhuluma kanje, ababili bakhona kwese-South Africa bahloliwe ngodokotela kwatholakala ukuthi hhayi ba-right emzimbeni, odokotela bazaqhubeka bebamonitha. Sisalungisa futhi ukuthi babuye abanye ngoba bazabuya ezibhedlela.
Kodwa sike saxoxa labanye abathi bona baye kucele lelana elinye abanye amalunga nalabo babebotshiwe.
Hayi, angilazi lelo cele babugandi. Engifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi thina asingeke sikhompite ngabantu akade bebotshiwe, sidlale ngezimpilo zabo. Angithi umkhuhlane nalowo siwubonile usenzakala kubochamisa kubosisisiso kungani kuyabanga ukuthi idrobhu sikhala uhamba lawo bani. Thina kwi-MRP asilawo lowo mkhuba ufuna ukudlala ngempilo zabanye abantu abadlule ezinhlungwini ezingaka bebotshiwe. So ngalawo mazwi ngithanda ukuthi hayi labo abadlala ngama-comrades ethu ade botshiwe abadlale ngawo. Thina esikwaziyo ukuthi kusukela day 1 i-MRP 9 ibotshiwe. I-MRP labathwakazi bonke jikelele engathi ngama-well-wishers sibedonetha izimali lempahla siye banika ngokubotshwa kwawo bengu-9 singelakubandlulula ukuthi lokhu uqondelo bani. Kuthela nxa abanye sele khona ngale Harare abanye babisemlondolozi sameka sure ukuthi abasemlondolozi bayaqhubeka besiyanikwa abakunikwayo nabaseharare bayanikwa lokhu abakunikwayo. Lokho ukuthi kuthiwa sokulamacele thina kasikwazi. Yikho lizananzekela ukuthi bathe bephuma abeharare mhlaka-2 April ithimu yethu yadiholwa ngubaba uLwazi Khanye. So lo mama uMaduli bahamba bayabathatha eHarare salungisa le mali zokugada ukuthi bagade baze bafika bathengela ababili abasele phakathi umongameli Mlotshwa lowelqhamoyo ukudla babathiyela. Kwathi ithimu yethu ngapha koBulawayo yayikhokhelwa ngomama uSithabile Ndlovu labo baba uSibanda beBulawayo province basuka beyithimu mhlaka-2 bayakhangela ababesemlondolozi. Kanti inkamba ngithi mina inkantolo sikwenzile ukuthi basuse labana basemlondolozi ibahambise koBulawayo. So baphambana labo ifamily yabomama bona labo bengu-2 yayikhona enkambi mhlaka-2 ukuzohlangabeza imuli yabo. Lama-members ethu i-MRP ogoqela umama uSithabile Ndlovu labobaba uSibanda beBulawayo province babekhona. Kusitho ukuthi thina asikwazi ukubehlukanisa laba bantu. Nxa abangakukhuluma bangakukhuluma bakhuluma ngakho ngoba siyabona ukuthi abanye abantu badlala bayabona isidinga ngempilo zama ama-comrades ona engene kuzimele. Qhubeka sibancedisa siyazama singela lutho sinjalo ngoba siyinhlanganiso engelama-donors. Siyazama ukuthi lanxa sebephumile ngoba i-3 years bephakathi ejele balahlekelwe ngokuningi abanye bonke phose bengama-breadwinners njalo abanye bezisebenza abanye besebenza kubalahlekele konke. Siyazama ukuthi nxa singathola loba yini esikutholayo kubancedisa ukuthi babuye bavuke ukuze bekwanise futhi ukuziphilisa kunye lezimuli zabo.